Uyaphosisa kalaqiniso umesithi thina ikesi organizer abantu ukuthi sibe lodlame njalo khathesi kulamalunga ethu ang7 owadingayo kuhlanganisa u-vice chairman uSikhala esithi bayaqoqa udlame njalo bayabafuna bayabadinga bafuna ukukhuluma labo kodwa ke siyakwazi ufuna ukubavalela entongolo entolongeni lapho kulabantu abagula nge-COVID ngoba siyakubona ukuthi into abazenzayo suka 3 months ago bahlukuluza wonke umuntu abambona kungani ukhuluma iqiniso sinjenje lathi sonke eZimbabwe kunapha siyathuselwa bathembe amasotsha lamapholisa kuliqiniso leli lizwe selaguquka lalibuswa ngamapholisa esithi police state selaguquka noma ugraduate akhathesi seliyi-military state i-military state kutshengisa ukuthi ngamasotsha asebusa
Isikhulumeli sezanu uMnumzana Patrick Chinamasa yena simuzwe esithi abasekeli bebandla lakhe kumele balwisane labasekeli benu alubana bethe bangena esitaladeni betshengisela. Lithini ngalokho?
Amazwi kaChinamasa kawesethusi njalo vele sikujayele ukuthi izanu ibusa ngodlame. Izanu ayilandeli umthetho welizwe esithi constitution izanu lokho yaqaliswayo ngezikhathi sika sithole ngo-1963 endlini kaNkala abazange ngelanga ngitshe lodwa ukulandela imithetho yelizwe yikho ke kungadida abantu abaningi ukuthi uChinamasa oligqwetha ongakhuluma hlophe ethi uzabulala abantu bangademonstrator lokhu kututhi uzachaya abantu hayi ukhombisa mhlophe lokuthengisa mhlophe ukuthi babona abantu bangademonstrator abazababulala siyamangala kakhulu ngalokho ngoba iconstitution yeZimbabwe yiyo enkulu kumthetho yonke umthetho ungafakwa ongahambelani leconstitution hayi kuyizeleze yikho umthetho we-COVID lo awunqabeli abantu ukuthi benze into se-constitution siza kwenza silandela imithetho ye-WHO sigqoka ama-mask sisenza kuthiwa i-social distancing sile ma-sanitizer silakho konke okusilakho njalo sithi thina akuladlame eyaba khona.